Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka komkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo kasekho.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula athoba minwe mbili 83.6 million abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifika amachumi amabili 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi le mngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa. Liborder eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kule sifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi ifestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombology phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubolutumba ungakhangela usukela utumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okutsho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudinge ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule izi iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lelana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni kubengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa loma bengahlanganiswa ngalabantu abayineliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu nzima due to ukuthi isystem ifuna ukuupgrade wa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla le economic freedom fighters sixoxelaye ekobulawayo ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye crisis in Zimbabwe coalition le Gwanda Resistance Association umnumzana bekezela madomo ofuzwayo kasekho umnumzana ofuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center umnumzana ofuzwayo wayevame ukuxoxa le-studio 7 kunhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe ezomnotho lezamalungelo oluntu asizweni ekhuluma ku-studio 7 kunyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonele. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolisa donse siyalikhuluma kwawo abojohana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabuya iphakathi laphakathi iyeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bachaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe liqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Lo umnumzana bekezela madoma afuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo. Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana i-COVID-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho-ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika. Omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besixwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona ingaba khona liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani okwakathesi hayi liqinise kakhulu lilandela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamask lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo ukuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu abanye bathi iright iyelapha ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende the Minister of Health bengene bechasisele abantu ukuthi le vaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yamavaccine ngokuchiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ukuthi imelwe amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho ke kufanele amazwe njengeZimbabwe asebenzisane neWorld Health Organization namankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele emakhaya kuyo wonke umuntu umntwana umuntu omdala abagulayo labo bonke.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabasese lokuthandabuza ngaleli jekiseni le COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa baqale befake bona amakhiwa khona ngale ngayibulala iqale ibulale yobona ngendlela sisesurvivor thina kodwa hayi ngiyayifuna sibili nxa ukuthi yasenza kodwa baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango ukuthi iCovid-19 vaccine ibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi ivaccine sikhona iCovid-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona iCovid eChina it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyi bhizimisi leyo ngoba ama companies sebeqinina ngokuthi bebuye le vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lweCovid-19 uthembise uZulu ukuba basebenza kadalala labezempila kahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela iCovid-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi leAfrika. IWorld Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele eRed Cross Society kwele Botswana ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi seCovid-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kobeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi oyisizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lweCovid-19 eselokdown.
Ubungumnyaka onzima kakhulu kuningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha abangathola khona bayabehlekile ezindlini. Akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda ukubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kule Botswana ngombimbitho.
So kungene i-corona izinto zonke zajika kwayalelale i-business engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngitshone like phansi kangawo kodwa hayi anisaphilanga ngendlela mkade nisithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year
kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi khona how can I make money in the new normal. So sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshiwe ngaphandle.
Abaningi bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke ejikelele. Sokutholakala njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlulalo oluvelise lukhona osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala isigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe asebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imincele ingaphanga ivalo ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseyabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe-Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthela nxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule lamhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Iziphathamandla zesabelo seNashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Ngesizwe ukuthi abanye abalaleli beStudio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Yalibingelela kusilva nje bantu beStudio 7 isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi nabalaleli bonke lonke indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakho kuzako kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonsa yiwona lwaka-2020 ngenxa yomkhuhlane lowo kangela ukuphila kahle ngoba lokho kusasenza umthetho nalesiwa la u-2020 nalowo ekomkhuhlane lawo lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma nomgcini dlala oyiluphana emzoni
ngibonani sanibonani abantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sela leli umnankakwa lithi lithatha ilief uthatha ilief ubesenza msebenzi bani uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthatha ilief ubesenzani ngoba akula ngisho leyo yenye into ayisize ngayo abantu kanti uyenza msebenzi bani uholelani nampothiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu is-minister of health umuntu i-vice president manje umuntu onjalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba linqubekela phambili ngezanup F le 2021 sicela iZANU PF yekele ukutshontsha cela iZANU PF ogogo labokhulu beresigni benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathatha amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongamboniyo ngumuntu obulala ilizwe lo ngumuntu oqhubeka esatshontsha futhi elizweni nguye obulala ilizwe umnankagwa lo labo uthiwe ngalabo othiwe ngababalwa ko-minister of health othiwe ngababalwa kobo-vice president khathele ilabo gogo labokhulu laba abakhe beresigni imisebenzi laba bethiyela abantwana abancane kathi imisebenzi bani bona abangiyajhiyiyo umuntu azaphela amazinyo le
elokhu esemsebenzini alibonani basakazi beStudio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyake nomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekalela u 2021 omutsha kangaka kuzabanzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekezo yepolitiki yeZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC laboZANU hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
2021 will be a tough year eZimbabwe izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola ukudla kodwa kutholakale konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba lenye politically iZANU PF izayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU PF njengamanje ngithi basayenza lokho kuyisketchinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelayo ungathi opposition party idobha manje seyi grand ku-tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini uThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
Anelihleza ubaba kaJohn uMajor General insizwa edabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini coronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqalaqala elithi ngeke ngivume leli dlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje beluyimvela kancane ngesikhathi secoronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhleza kusuye yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidla amahabulo phose umnyaka wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasendo Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphela lo mnyaka bebheke baphaka elitshisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Zandula, Masendo Boys, Jiligiti, Uzibate Papo Mange,
Amaya, Musunga, Sisi, Usongo, Pata, Uhehekeza.
Uprojas uthi le midlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalomnyaka mnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa kungamvakatshela lobanene.
Ziyabhavuma impela singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy Shining Fellows Charles Zwane weNdobane Super Sounds iDupia Masters Dupute Warriors Dumo Sounds Solo to Great Sounds esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu ungaphuthelwa mlaleli.
Injanji kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukunibezelwa ngo-2020 onzima wethula indlikizane edlalade walitha igama elithi sidla isimabiliya. Ngakolunhlangothi abeZimbabwe abasekela izomculo nabo abazange balahle imbeleko ngobunzima kuka-2020. Idatha zindaba zeZimbabwe ezigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube labanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli iK9 Studios. Umgcinihlalo walenkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta kungakhathalekile ukuthi ule mali loba akalayo.
Kwamanje sikhethi sithatha bonke as long italenti likhona abantu bawuthanda umculo wakho sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda siyakufaka ebandleni. Sakhangela lolu dlubu ukuthi hayi kunehlupho yemali abantu banalo italenti bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhudi nabo sisibethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esamuzoyiqondisisa kulaba abatsha even labadala ma italenti lisakhona lisavuma iminyango evuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nxa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus isidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi ake siduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami ngimamele. Mele Sithuthuzebele Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa usuqhamuke kweleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.